Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Nivuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla ka 10 kuMpalakazi 2017. Igama lami ngingokhiphi Sdube. Endabeni zethu lamhlanje abasakhulayo bathi bafuna umongameli omutsha ozasebenzelana labo.
Ngudokotela omutsha ngisanda ukuphuma eyunivesithi ngile minyaka ephosifike 2 ngiphumile eyunivesithi. Uhulumende wami khona kathesi akangisebenzeli njengomuntu omutsha.
Amabandla aphikisa elibusayo athi alakho ukunqotshwa libandla leZANU-PF ukhetho oluzayo.
Okuqakathekileyo ngikubulala inyoka ukuthi ibulewe ngubani. Ya kuqakathekanga okuqakathekileyo ukuthi akuyitshayini sonke sincedisana thina njenge-PRC sizimisele ukusebenza le-MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abasakhulayo bathi bavuna ukuhlonitshwa ngudokotela Nkosana Moyo owenhlanganiso ye-Alliance for People's Agenda nxa engakhethwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwamanje bathi kabaphathwa ngemfanelo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abambona enjengohulumende kamnumzana Robert Mugabe owasuswa ngenkani embusweni libutho. Intitheli yezindaba yethu uBathabile Masuku usethulela udaba lolu ngokugcweleyo.
Abasakhulayo bethule lokhu emhlanganweni abawenze edolobheni lakobulawayo lodokotela Moyo we-Alliance for People's Agenda i-APA ofuna ukuvotelwa ukuthi abe ngumongameli welizwe ngomnyaka ozayo. Omunye wabatsha abakhulume emhlanganweni lo ngudokotela Annette Moyo othe ukhangelele ukuthi ubukhokheli bukaMoyo nxa engangena kuhulumende buguqule konke obekusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe lokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa khona manje. Udokotela Moyo uthe uyakhubazeka kakhulu ngokuthi esebenza njengodokotela osakhulayo uyehluleka ukuthenga indlu kodwa abantu abasebenza ngaphansi kwakhe bayenelisa ngenxa yokuthi amabhanga ayabanika izikwelete zokuthenga izindlu.
Ngudokotela omutsha ngisanda ukuphuma eyunivesithi ngile minyaka ephosifike 2 ngiphumile eyunivesithi. Uhulumende wami khona kathesi akangisebenzeli njengomuntu omutsha njengodokotela omutsha. Mina udokotela osebenzela uhulumende nsuku zonke ngiselapha abantu not just ngezandla zami kodwa ngenhliziyo yami. Ngiyehluleka ukuthi uhulumende wamangisekele ukuthi ngithenge indlu nje kuphela yokuthi ngihlalekiwe. So ngifuna ukukhokhelelwa ngumkhokheleli ozabe cabanga ngami njengodokotela.
Umongameli we-APA udokotela Nkosana Moyo uthe ukholwa ukuthi abasakhulayo kumele kuxoxiswane labo ukuze inhlelo zabo ziqhutshwe ngemfanelo.
So into yokuqala yikuthi ama programs abantu abancane ama youth esibathi ngama youth amela yenziwe bona bebuza ukuthi bafuna kwenziwe njani. Ya iopinion yabo imele ingene ekuthini kwenziwani, ayikhona ukuthi batshele ukuthi sizalendlela lokhu lalokhu lalokho. Bamele bona babe le input yokuthi kwenziwani. Into yesibili ukuthi izinto ungakhangeli ukwenza kwe-government even ama-programs abayenzayo besenzela ama-youth kule corruption yinto ebulala ama-programs ukuthi angasebenzi. Ungakhiphi i-corruption ungafaka i-consultation ama-outcomes akhona ama-results azabangcono ukwedlula lokho esibe sikubona.
Ebuzwe ukuthi njengoba abasakhulayo bekhanya behugwa izipho umnumzana Ndabezihle Mloyi ongomunye wabakhokheli be-APA uthe bafuna ukusebenza labatsha abalesifiso sokusebenza bengafuqwa izipho abaziphiwayo.
Sibone ngani kulama youth alandela iqembu ngenxa yokuthi lilo mbono ohambelana lapho. Ungananzelela lonyaka kulama youth amaningi asebuye azongena ku-politics bakhona abaningi kakhulu abathi sifuna ukuvota for okokuqala first time ukuvota because it tells you ukuthi ama-youth bafuna ukuba kunziki i-center of change. So baningi abafuna ukuvolontiya ukuthi sifuna ukuba yiphathi le ingxenye yeqembu. That is because ama-youth afuna ukuba involved ekutshintsheni ilizwe. So yes, sibona ngani indlela esisebenza ngayo indlela eqondileyo indlela eqondileyo because abantu esizoba labo esizosebenzisana labo abayintsha bazaba bengabantu abazimisele enhlizweni zabo ukutshintsha ilizwe even bengaphiwanga.
Umhlangano lo wabatsha ubulabantu abalutshwana kakhulu loba nje ubungenzelwa ehoteleni njengalokho obekujayele ukwenziwa ngudokotela Moyo lenhlanganiso yakhe eAPA. Udokotela Moyo wake waba yisiphathamandla sikahulumende wasetshiya umsebenzi esithi kunenge kakhulu okungenziwa kahle libandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izihambi eziya lezivela kwele Zimbabwe leBotswana zikhonona ngokuphuziswa kumigoqo esemgoqweni ama-roadblocks lapho abahlolisiswa khona ngamasotsha afuna ukuthi baveze izithupha zabo. Intuthelo yezindaba yeStudio 7 Martin Ngwenya usedulela lolu daba eseBotswana.
Ukuhamba phakathi kweZimbabwe leBotswana bekusaziwa ukuthi indaba ebuhlungu ngenxa yemigoqo yama-roadblocks engapheliyo usuka koBulawayo uze uyengena ePlumtree. Ngakho-ke ukuphuma kwamapholisa kwangena amasotsha emgoqweni ngaphansi kukahulumende omutsha ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwabonakala njengendlela yokulungisa udaba lolu. Kodwa ezinye izihambi zithi lokho kuphose kufana kula kuqala ngoba khathesi noma nje amasotsha engadingi okuningi abehlisa ezimoteni ikakhulu abahamba ngamabhasi bedinga isithupha. Umnumzana Owen Ndlovu uthi amasotsha kumele azame ungachitha isikhathi sesihambi njengalokho okwakusenziwa ngamapholisa.
Bathe sibuka umsebenzi wenziwa ngamasotsha ukuthi becombate i-corruption amongst amapholisa. Kwesinye isikhathi sobuya kusidina ukuthi sifika kumanye ama-checkpoints sibe sisehla. Njalo ilanga sithe sivela kwele Zimbabwe sisiya kwele Botswana samiswa kwenye checkpoint we ordered ukuthi sonke siyehle including abadala ba over 75 abanye abalibu 70 years labo bonke behle kuthiwa sehle lama identity documents ethu.
Unkosikazi Sitheni Nkosi uthi akulunganga ukuthi amasotsha achithe isikhathi sabantu edinga izithupha zezihambi.
Khanya sekumele sihambe sithwele izithupha sokusifisela eminyakeni emidala. Siyafisa ukuthi sihambe sikhululekile ngoba lapho ukhohle isithupha kwesinye isikhathi usuhambe usesawuthi kambe kuyini okungenzakala nxa bengakumisa bafune leso sithupha.
Umnumzana Andreas Mpofu uthi amasotsha kumele adinge indlela engcono yokwenza umsebenzi wabo.
Nanxanje iningi likhangelele ukuya ekhaya udubo sokuyilona lolo lwamasotsha ukuthi bahamba besehlisa abantu bebuza izithupha. Indade vele siyilwa ngamapholisa ukuthi basiphuzise ekuhambeni ngokusimisa besenzani. Lawa amasotsha akadinga indlela engcono yokusebenzisana nabantu emgwaqweni nanxanje bedinga izigelekeqe abazidingi ngendlela engcono.
Ngaphansi kukahulumende kamongameli Robert Kabe iningi lesihambi zazikhonona ukugcwala kwamapholisa emgwaqweni abanye befuna ukufumbathiswa. Amasotsha aqalise ukusebenzelana lamapholisa umgabe sephume esikhundleni. Ibutho lihluthune intambo zombuso labamba ngamandla umgabe ukuthi asuke esikhundleni kungene uMnangagwa. Izethekeli eziningi ziphendula imibuzo yesave inyakenye zakhomba ukuthi azithakazeleli ukuhamba zimiswa ngaphelwe ngumgoqo wama-roadblocks lapho amapholisa ayebikwa efuna ukufumbathiswa. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngole Botswana.
Abantu abaningi bathi kulutshwane abakwenzelwa ngumnumzana Robert Mugabe osanda kususwa esikhundleni sikamongameli. Kodwa kulabanye njalo abathi wenzela ilizwe okuningi okubalisa ezemfundo. Bathi wayengcono kakhulu kulo hulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Exoxa leStudio 7 uNumzana Qobo Mayisa utheka mkhanuki umgabe ngoba umkhumbula ngokubhidliza isizwe kanye lezikolo izibhedlela lamakampani ngenxa yombangazwe. Uthe obakhe ubuhle abenzayo ngesikhathi eqala ukubusa ngo-1980 sekubhidlizwe yikuhlala kwakhe isikhathi eside embusweni.
Simkhanuki uma silokumkhumbula sizakhumbula indubeko asiphila zona lapha eZimbabwe sizakhumbula ukuhlupheka, sizakhumbula ukuswelakala kwezimali, ukuvalwa kwamasektari, ukufa kwe-economy, ukufa kwezibhedlela, kwizikolo zangasebenzi ngendlela. Sizakhumbula ukubulawa kwabantu bebulawela imbangazwe.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Bakla Tambo uthe umgabe wayeqale kuhle ngokwakha izikolo lezibhedlela, kodwa iningi labantu ligcine selingasatholi imisebenzi ngenxa yemithetho ayivumela ifakwa eyabulala ezomnotho.
Ukwakhiwa kwamayunivesithi aba lishumi elizweni lawa angawakahulumende ngokumbona nganefethi lova mhlaba wakwenziwa kwaba yinto yabanhle ukuthi abantu abansundu kakhulu abezimbabwe benelise ukufunda. Kodwa inkinga ekuye yaba khona ngokwakha izikole zonke lezi ukuthi abantwana abaningi bagcine sebelama bayesingathi ngama-degree kodwa abangeke benelise ukuwasebenzisa njengoba imisebenzi ingatholakali elizweni laseZimbabwe. Okunye okuyinkinga ngombuso wakhe ukubulala kwenze umkhonomi kumbe lo ezomnotho weZimbabwe uyakhulu ngemva sokuthi amapulazi lokwethisela laba kade bephethwe amafestali ngomthetho lo esingathi yi-Industrialization and Economic Empowerment Act esesibonela laba abakwezenjiwayo anlo singathi ngamamayini bengasenelisi ukuthi befake izimali lokuthi basebenze kakuhle besesabela ukuthi bengathathelwa amankampani abo.
Omunye osakhulayo umnumzana Sanele Ntubeni uthe uyamkhumbula umgabe ngenxa yokukhalipha kanye lobuntu bakhe.
Bekuyinsa kakhulu umcilo wezidaba kubona ukwehlika kwakhe esikhundleni nokungabonakali kwakhe kubathile isizungu ngoba besekesijayele nje ukuthi konke akhuluma nje kodwa abantu abawukhabile ngelinye ilihlo lona muntu isikhica mfundo iy'ngqondo zakhe zibukhali kuningi abantu abangakufunda kuye kuningi njalo abangakukhupha kuye.
Ngesikhathi ibutho lihluthuna umbuso uZulu wajabula kakhulu ukuthi umgabe setshiya isihlalo sobukhosi, kodwa khathesi sokuqala ukuba sobala ukuthi ibutho lahluthuna umbuso lanxa likulandula lokhu. Ngokunjalo izehlakalo esezenzakele kulandela lokhu azisamjabulisi uZulu. Amabutho ambalwa asephiwe izikhundla kuhulumende kuthi inkamba zamasosha sezitshintshwe amabizo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Njani mathabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM na 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 short wave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky. Amabandla aphikisayo elibusayo amaqamqamu okwamanje okungenza ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kule manyano yamabandla anjenge-MDC Alliance, People's Rainbow Coalition lokunye okufanayo kwamabandla aphikisayo elibusayo, kambe amabandla aphikisayo azimisele na ukuya kukhetho emaqamqamu? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume umnumzana Methuseli Moyo webandla le-National People's Party ekukhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru nomnumzana Dube Mkombwe webandla le-MTCT. Umoyo uthi kukhanya engani ibandla le-ZANU-PF linganqoba nxa aphikisayo engelamanyano oqinileyo ozancintisa kukhetho oluzayo.
Themba ubukhokheli buzakhulumisana phambili kugcine sekule ndlela yokusebenzisana. Uma kungenzakalanga lokho singaqinisa amabandla ethu sonke. Akuna ndlela izalo enganqoba ngayo ikakhulu presidential election. Uzayishula ukuthola i-50% plus one vote. Nazo kube shule khonokho inyoka sayiqedisa ku-50%.
Baba Mkombe ke khonokho ukuthi amabandla amaqamqamu uyabona kule People's Rainbow Coalition kulale MDC Alliance. Kambe khonokho ke akuhloleli ukuthi lizadliwa kukhetho lobuyayo.
Ukudliwa gift-gift la njengebandla le-MDC, whether alliance or no alliance, thina sibanze elikhulu elifikisayo elaziwa ngumuntu wonke and express of the struggle ubaba uMogale izathu nayo iyakwazi ukuthi ayineki wini usho election eZimbabwe lapha kodwa thina njengabantu sithi as alliance or not alliance siyasilungisela ukusilungiselela uketo nxa kuyukuthi abadala bazavumela ngaphezulu ngale i-alliance bazasitshela thina njengabantu ababophazi ukuthi babuhlela njani.
Ye, khonokho-ke okukhulunywa ngumkombwe baba Moyo ukuthi i-MDCT izibona inkulu kakhulu ukuthi iyangena kukhetho yodwa, akulihluphi yini njengamanye amabandla ukuthi balo igunya leleli ukuthi hhayi sizazenzela sodwa?
Bakhululekile ukuthi batsho njalo kakuduzi, kodwa i-MDC iqase ngo-2000 engeso-2017 yayivele iyodwa kungabe namanye amabandla. I-MDC isibe lethuba elide kusukela ngo-2000 kuze kube sikalamuhla akomi sipontese ama-presidential election amathathu konke kuba kungabahambeli kuhle. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi nxa sebebone abanye abazohlomba abazobahlomisa kwemukelwane kuhle kusetshenzwe kuhle ngokukhuluma abakwenzayo lathi siyenelise ukukhuluma njalo ithi lathi sizithembile and sizithembile ngempela. Kodwa okuqakathekileyo yikubulala inyoka ukuthi bulewe ngubani. Ya, kuqakathekanga okuqakathekile ukuthi athi i-China sonke sincedisana thina njenge-PRC sizimisele ukusebenza le-MDC alliance. Nxa bengazimiselanga ukusebenza lathi sizimisele ukusebenza sonke siyakwazi esikuthembileyo siyakwazi lapho esizithemba khona sizahlangana ku-ballot box.
Ye, baba Mkombwe, nxa sokukhulunywa kanje sibili lawo yazivela ukuthi abantu bathi phela ungazani lifuna ukuzenzela lodwa lihambe kukhetho lilodwa, akuhluphi khonokho sibili phambilini ukuthi lizayangeka sibili ibandla leZANU PF selinqobile?
Hayi, akusiyangisi ngoba u-election ngoba uyafana ne-competition izinto kona amabandla abanye afikisayo afikisa njenge-MDC akulahluphi ukuthi bangangena besije ngoba izanu kodwa efona abasipoti eZimbabwe bayakwazi ukuthi inkinga enkulu ilevel ye-field ye-election ngoba i-rig ye-election ayiqalisi ngelanga kuvotwa kodwa into efona kumele thina sikhangele ukuthi umnankagwa uzathini ngendaba yama-reforms akhulunywa ngawo oposa ngabobani bani okwenza ukuthi ama-election ahambi kahle kodwa eZimbabwe bayakwazi ukuthi wonke umuntu ithuba lingathiwa eZimbabwe kakhase amaradio avumela ama-opposition parties ama-newspapers wonke umuntu ahambe santando bayakwazi ukuthi abantu thina njengebandla le-MDC njalo singathi bebhakeli correct ukuthi asiziyiniki igunya sikhuluma ngalokho esilapho khona ngoba lapho kuvuna kuyakukwazi ukuthi uvunile lapha.
So-ke baba Moyo, ngamafitshane sibili ungatsho ukuthi kukhona yini ongalibambanisa kumbe kungena umuntu angenele alilungisise udaba lolo?
Sikalasithemba thina njenge-PRC bekithi njenge-NPP. NPP yona vele njengabantu abavela emaphathini amaningi abavela kwizanu kwizapho, so sikujayele vele ukuhlanganela labanye abantu akusihangako ukhokhelo wethu umjulu hlala sikhuluma laye la ikhuluma lathi ukuthi yena uzimisele ukusebenza lo muntu ozimisele ukusebenza laye kodwa ufisa kube uhlonitshwane kube le-inclusivity kungaba njalo nakulahlupi kodwa nxa abanye bangaboni njalo hayi lathi sizimisele kodwa sithemba umbono uzafanana sizabona ngeso linye nalokhu esihaba.
Ye, singavala khonapho-ke baba Mkombwe uyazwela lapha-ke uyakhuluma ubaba Moyo ukuthi hayi phela inhliziyo iyatsho lapho ukuthi kumele lisebenze ndawonye. Pho-ke kungathothwa njani izilonda lezi ukwenze ukuthi kungazani kuyaphola mpijana libese lisebenza lonke?
Ukusebenza sonke akunamuntu angafuni ukusebenza nabanye abantu kodwa nxa kusebenza labantu ababuya bebabhisa uto esandleni sizaningakapulazi nenyambazana yankona kuyahlupha ngoba thina sikutshoyo ukuthi nxa sikuthi abantu bafuna bezitubambane asikhandele lapho kwesulohlupho kuno kule zanu kuna amakuthongoti sibonisana ukuthi hayi asibambisane lapha kodwa ukuthi ubambisane instim okwazi ukuthi wayiqenta wavuna waphuma lesikhosikaeni hayi kuyabuzimkukwazi ukuthi lapha ngizakwenza ngihamba kuthiyayo le kodwa akuna muntu oyala ukusebenza nomunye umuntu kodwa into efuna abantu nxa sizosebenza abasebenze i-good faith ngoba kungakhangela abanye bethu abaku-alliance ngabantu abasuka ku-MDC bedinga isikhundla ukuthi bafuna ukuba ngo-president kodwa bathi sebebona ukuthi upande kuyaqanda ngale sebebuya nge-alliance ukuthi kungani ukuthi bengakhuli beyibo bekugcwela ibandla laba babona ukuthi hayi ibandla lekaleibandla esathula nalo
bala-ke ngamafitshane khonapho-ke umphendule baba
Moyo. sivumela sonke akuthi kutovusa umvundla ngiyoza ubamba abadala abathi ngokwakhe into leyo esenzeka abantu bezimbabwe asenzeli ukuthi ubani waqala nini ubani waqala nini asikukhaleli ukuthi izimbabwe kumele iye phambili akula muntu ofike wathi yena ufuna lokhu sithi akuhlanganweni nxakuzihlangene abantu bazazikhethela bona ukuthi hayi sesihlangene esilesi kukhokhelwa ngubani.
Lapha sizwe umnumzana Mthuseli Moyo webandla le-National People's Party, lo mnumzana Dube Mkombwe webandla le-MTCT.
Senza zula
zula lelizwe
zula lelizwe
zula lelizwe
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 zula mina
zula lelizwe
esabukubotshwa
zula lelizwe
zula.
Sicela abantu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukuthi lethule okusenhlizweni zenu ngobukhosi benkosi yamaNdebele. Abanye bathi inkosi soko ngumnumzana Raphael Stanley Khumalo, abanye njalo bathi uza kuba ngubulelani loBhengula. Ye, so udaba lolu sibili lubambile nki emaNdebeleni. Ake sixoxeni kona manje silo mzuzwana nje emlutshwane ukuthi sixoxe sikhulume ngodaba lolu. So ke okuqala lapho khona ecingweni ngilozibuziso ndabaningi baba zibuziso ndabaningi kunjani
yaphila baba
Dube? Ye, banjani abantu bakho?
Ah, abantwana bakhangele mina ubaba.
Ye, so ke siyezwa kuthiwa ke abantu phela lapha kuzwakala ukuthi kambe uRaphael Stanley Khumalo ngweze inkosi kumbe kubuya uPrince Bulelani loBhengula.
Ayi, lapha ngiyadideka kakhulu baba Dube ngoba ngase ngithabile yazi ukuthi amaNdebele sizaba le nkosi sizazimela kuyo. Manje zokuphansi kulokubangisana manje into kaRaphael loPrince le hayi ayisahambi kahle. Kanti bona indaba bengahlali phansi abakuPrince nabakuRaphael ukuze balonde into yakhona babekwazi ukuthi omele abe yinkosi ngubani. Then bese besethula ebandla into yeqoti eyaziwayo ngoba kathesi kufana nokuthi ongamabandla amabili sekuyi-MTC lezani manje.
Ehhe, kodwa kulungiswa njani manje kulokho?
Bona vele ukuqaleni kwakumele bona bahlalisane phansi abakuPrince nabakuRaphael and then base belonda imbali yabo bese bebona ukuthi hayi ofanele ngulo bese bevumelana andubana bayise into yabo ebantwini ngoba kathesi ukufitha ukuthi abasebezalandela uRaphael abanye bathi no nguPrince then sungikhulu emaNdebeleni xa sokunjalo.
Ehhe, so kodwa-ke akusuze kuxabanisa abantu, akusuze kuchitheka igazi khona?
Ufona igazi angiye lichitheke kodwa kuyathulaza.
Ye, kodwa abantu phela bathi kungani kuyahlupha lokhu phela?
Obviously kuyahlupha ngoba sokungamacela amabili sokuyizanu le-MTC but vele kumele kulungisise ukwenzeka ukuthi imbali yangikhona ikhanye ukuthi isuka ngaphi yangaphi ofanele ngubani ngoba ngeze ukufanele abantu ababili nje iwani.
So kodwa abantu bayakufisa ukuthi kube nenkosi phela kunjani?
Bayakufisa kakhulu ukubana isizwe sikamthakazi sizimele ngenkosi yabo.
Ehhe, hayi siyakuzwa kakhulu-ke zibusiso ndabaningi, akuxwayise-ke isizwe sikamthwakazi ukuthi senzele.
Eyi, isizwe sikamthwakazi lapha kwani sokulobunzima lapha inkosi yamaNdebele ngoba sokuzinkosi ezimbili but le qiniso lokuthi nxa bengahlala phansi kuhlale phansi kulungisise ukuhle kwazakala ukuthi inkosi eyiyo yiphi
kulaiyoseunkosi efaneleni. Hawu boni-ke sibonge kakhulu mnumzana ndabaningi, ungadinga kusasa baba. Okay baba, bye bye. Sesilo baba ke umnumzana Ian Ndebele. Baba Ndebele kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Siphila kakhulu, ungaphi khona?
NgiseGoli.
NgiseGoli phela, kunjani eGoli?
Hayi, namhlanje kunamayezi izulu lifuna ukubuya.
Oh yebo phela.
Eh.
Akusho ukuthi wena ulibona njani udaba lolu olukabulelani loBhengula lomnumzana Raphael Stanley Khumalo? Pho ke inkosi kume njani khona?
Ya, mina ngokubona kwami uBulelani ukulungele ukuthi angabuthathi ubukhosi. Mangifunda mina ngezinye izinto. Kodwa into sengimncoma uStanley ngendlela abe lesibindi kuyo. Ubukhosi vele buyabangwa. Ngoba naye uBhengula wayekuthethe ngamandla, asikuthi wabumfanele. So lapha sekuza ukuthi onamandla ngubani.
Ehe. So kuthi gaza sozichitheke phela lapho.
Hayi, igaza yake ichitheke. Ebukhosini yebo sekungoda nodi kangako.
Kungaba khona kodwa hayi
isibindi sakhe uStendi uStendi benesibindi njengendoda ubona ithi izimvu lethu azilamelusi
wasephuma ke emphakathini wathi sekhona
yebo
so xwayisa ke isizwe sikamthwakazi ukuthi pho senzeni ngalokho
isizwe sikamthwakazi sona asilokhu ziyasi onesibindi ngoba inkosi kumele ibe nesibindi vele sona kasicathele nje ukuthi umuntu ongesi but kungangeneli ipolitiki phakathi ye ngoba ungathotha sekunezandla ezinye eziba khona ezepolitiki phakathi
manje kungangena izandla lezi kuyabe sekungani sokulobu chapa phakathi
ye kasekuhlobile
yehe kodwa kuyalungiseka yini ke kuyalungiseka yini mnumza
ya mina kodwa uma ngifunda ngithe ubulelani uza kugcotshwa next year ngo-March ubukhosi yena kuyena ngoba ngakibo vele kodwa lona bese ngithi yena u-right ngoba usebenzise isibindi so sokadinga ukuthi bona bobabili nabantu bonaba abakokhumala amantunga bahlale phansi nabo bakubone ukuthi bakubeka kanjani
hayi siyakuzwa kakhulu
bakhulumisane bakhulumisane
hayi siyakuzwa
ngabheka mina eNatali
ye khuluma
kuba kunenkosi uzelithi kodwa kuba sesifa lezinye izinkosi nothi izinduna inkosi yilabo uma bengakwenza kanjalo
ukuthi ungasebenzeka sibili
yebo
ukuthi engomunye
uyakudinga vele ukuba le nkosi
manje ungaba inkosi mbani phela abonye angayikavuma ethi hayi naye mina ngizibambile
hayi ubulelani yena kumfanele ngowakhe
yebo phela
yebo
hayi siyabonga kakhulu baba Ndebele ungathina kusasa
ngiyabonga baba
ye babayi ye lo-ke ngubaba u-Ian Ndebele ukhuluma sibili ngobukhosi besizwe sikamthokazi siyabona lapha-ke uPamela Khumalo laye uthi salibonani yebo Pamela kunjani lingakhohlwa futhi lokuthi phela lisibamba ngaphi nxa sikhuluma so lani ekuseni kade singo-6 a m eZimbabwe sikumakhakhasi athi 909 am 4930 15580 laku-6080 frequencies so lingakhohlwa khonoko ukuthi liyasixhuma khonapho liyasixhuma njalo kula khonapho-ke kufacebook so ke kube sobuya lo last maziwa bhebhe uthi ye lami ngibhekile sibili ngiseGoli sakhile lilinene siyabonga kakhulu ukuthi la ukhona khonapha kuhlelo lo Jafet Moyo la ukhona khonapha-ke kuhlelo so-ke siyabona njalo ukuthi bakhona abantu abaningi abakade befuna ukuthi bangene kuhlelo kodwa ungazani ukuhluphayo lamhlanje ngamafoni ethu ungani ngatshayo kuhle uDouglas Thole la uthi Dube ngibukele khona manje singazi ukuthi ungabuka ngikhona khonapho sibone labanye nje akade bengani bathumezile imlayezelo ye siyabona kula bantu sibela ngo-25 abasithumezela imlayezelo befuna ukuthi bangene omunye wabo ngumvusi umuzi masuku besimfonele khonapha mbona ngazani ucingo lwakhe lubuyile kodwa-ke isikhathi sethu yisengani asavumi ngizathi lwa umthobisi Ndlovu siyabonga kakhulu ukuthi usithumezele khonokho nje osithumezele khona usithumezele ukuthi khona ewu sokuhlangana nje kanjalo isizwe sikamthwakazi sahambi kahle ye so sizokuthola umasuku sekhona ecingweni baba masuku kunjani
hayi belokhu engilindi lapha ngisizwa nje lixoxa lixoxa
hayi baba masuku so ngiyaxolisa kakhulu so qhubeka phonga ukuthi gaga nje ngamafitshane isikhathi sami senzele
30 seconds indaba le liyazi ukuthi izakhathaza kakhulu
ye
because izahlupha nxa ucabanga ukhumbula waye kwaba le ndaba yeswazi eyawomabhena yakhathaza mbijana ukuthi umuntu owumfazi uzathola njani ukuduna
ye sikube asikufake so masuku
lokuthuma
ye sikufake so masuku ngomvulo siyakhuluma ngodaba lolu ngizakufonelela kwi-guest yami ngiyabonga kakhulu
okay
so-ke silugqiba lamhlanje-ke uhlelo lolu olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.